Ukubanjwa kwabantu belegciwane lecorona kuyaveza kamhlophe ukuthi asikaphumi phakathi kwengozi. Ingozi isesephambili, amalanga la adlulileyo asesemancane kakhulu. Kusalindeleke ukuthi babe baningi abantu ababanjwa belaleli gciwane, lanxa kuhlolwa ngendlela esesencane kangaka. Kodwa ke nxa kungahlolwa kabanzi, bazatholakala kanjalo abaningi okwedlula labo esilabo manje, bazatholakala phakathi kwelizwe kungasikho kuphela laba bavela ngaphandle. Ingakho ke kuyaveza ukuthi ingozi isesekhona kakhulu, abantu basafanele bathatha amanyathela wonke okuzivikela. Asikaphumi phakathi kwengozi, ukufa kusesekhona, kukhona akuvela ngaphandle, kukhona phakathi kwabantu. Ikakhulu ingozi ngabantu laba abafika bedlule bangadlulanga kuma quarantine centers, bayehlangana labafowabo nabantu ababo emakhaya. Kulula ke ukuthi limemetheke igciwane lingazakali, kungahlolwanga, bafa abantu kungazakali futhi ukuthi babulawa yilo lelo gciwane.
Inani labantu abapholayo lalo liyaliqansa, kanti inani la sebefile liqhubeka liphansi. Singathi lokhu kusipha ithemba yini njengelizwe?
Kuyinto enhle ukuthi abantu abasilayo bayabe sibabanengi. Silethemba ke, siyafisa ukuthi ngabe wonke umuntu uyasila kungabi khona ofayo. Bona laba abayisithupha asebedlule emhlabeni kube yinto engafanelanga iyenzeke. Ngabe uhulumeni wayethethe izinqumo ezihlakaniphileyo eziphangisayo, ngabe mhlambe bavikeleka. Kanti ke njalo ngeke sithokoze sithi thina abantu abafayo kumbe abasilayo banengi, ikakhulu sikhuluma ngabasilayo, ngokuba akuhlolwa ngendlela eyaneleyo. Kusekhona ukuthi banengi abantu abafayo okungatholakali ukuthi babulele igciwane. Sekuhlanganisela lokuthi umuntu uyabekade vele gula, mhlambe letshukela kumbe le-asthma kumbe le-TB, kube sekuthiwa khona hayi vele ubulewe yilona leli ilokhu akade vele kugula kanti ubulewe yi-coronavirus. Ngakho kuyadingeka ukuthi kuhlolwe kabanzi abantu ukuze inani labasilayo sazi ukuthi yibo bodwa labo bantu, abafayo sazi ukuthi yibo bodwa, sibe lesiqiniseko salezo zinto.
Kuyini ongakuxwayisa?
Ukuxwayisa kwami kuyukuthi ebantwini kabakwazi ukuthi igciwane lisesekhona, ingozi isesekhona, isesenkulu. Abantu kumele bathathe wonke amanyathela lawo abekwe ngokomthetho, abekwe ngabezempilo, bawalandele, bashiyelane izibanga, sithi social distancing, bakwazi ukuthi bagqoke amamaski kuso sonke isikhathi. Kungabi khona ovele eGoli kumbe eBotswana kumbe kwenye indawo odlula esiya ekhaya ngafika, kumele limdlulisele kwabezempilo, emapholiseni ukuze ayegcinwa kwenye indawo kuvikeleke abantu. Ingozi isesekhona, senzeni konke konke okufanele ukuthi sizivikele. Alikadluli leli gciwane likhona, lisengabulala abantu abaningi nxa singathathi izinqumo zokuzivikela ngendlela efaneleyo.